abangene umhlangano lo namhlanje bebekhala ngokungaphathwa kuhle ngoba befike kobulawayo baswela indawo zokulala. Unduna Sindalizwe Dube Masendu osuka ePlumtree ebulilima ngomunye wabangene umhlangano wanamhlanje.
Umhlangano abantu abaphathekanga kuhle ubuya babuyile kuhle ngoba amabhasi bekhona bathatha endaweni zabo lapha abavelela khona, but sesifika lapha ke yikho lapho kusuke kwaba le problem eyokuthi kube kukhanya kungalungiswanga kuhle okokuthi abantu baze bangena ezindlini zokulala ngama-11-12 ebusuku.
Unduna Mtshana Khumalo osuka ebubi umsekeli kamongameli wedale lezinduna edale lephalamende ele-Chiefs Council uchasisa ngenkinga bezibhekane lozulu ezigabeni.
Into eziningi yibo kambe bathi abaphathekanga, but ngibona zano kuneyikuthi bathi ukuthi abaphathekanga abantu babo abaphathekanga ezigabeni bakhume njengezinto ezinjengamanzi ukuthi izibhorane ziyasilela ikakhulu ngapha emathebeleni South, bathi izulu labalilutshwane elanayo lana ngo-February amanzi azabalutshwana lo nyaka kuza kubonakala izibhorane eziningi. Bakhuluma ngemigwaqo engasahambekiyo ngezikolo ukuthi kwezindawo izikolo zikhashana kakhulu abantu balimahamba umango omude besiye ezikolo.
Umlisa uDlodlo ongaphansi kukanduna uSigola uthe bayahlupheka uhulumende zabafake labo ekuhlelweni kwezomnotho ibhajethi.
Siyabe siphiwa ama-allowances kungela salary lama-loans that's why singawaphiwa. Ukuphila kwethu nje kungathi kuyantengantenga akukhanyi kahle singama-traditional leaders, so sicela lathi uhulumende asikhonsidere nxa kusenziwa i-budget eyomnyaka akufakwe le-traditional imali ye-traditional ku-budget. Kwazakala ukuthi le lokusebenza lama-traditional leaders kumbe ngokwezinto ze-tradition.
Umongameli we-Chiefs Council unduna Fortune Charumbira uqonisile ngesiphatho esihlangane lenkokheli zomdabu ethi bazalungisa zonke inhlupho abahlangane lazo. Inkokheli zomdabu zibalise inkinga eziningi abahlangana lazo abakhangelele ukuthi uhulumende azilunyisise, ezibalisa iholo elingasathengi lutho, imota zokuhambisa, indlala, imigwaqo engasahambeki, udubo lwabembayo okungekho emthethweni ababizwa ngokuthi ngamakorokoza labazinika umhlaba okungekho emthethweni. Umhlangano lo wamalanga amabili ubikwa uzavula okusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa kusasa ngolwesithathu lapho lezi nkokheli ezikhanyelele ukumethulela inhlupho abahlangana lazo ezigabeni. Umhlangano walonyaka wenziwa phansi kwendikimba ethi Femme Cultural Foundation for Community Development. Ngimele umsakazi we Studio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.